Siyamangala njalo siyadideka ngokwenza kwesadaki. Kambi isadaki izafuna ukuthi kuze kufa abantu abangaki, kuthunjwe abantu abangaki, kube legazi elingakanani ukuze ithi eZimbabwe kulamacala afana ukuthi alungisiswe. Sasithembile sibone ubaba upresident weSouth Africa Ramaphosa etumela iemvoice zakhe ngapha sithi baza kuluma ngohlupho oselungene endlini yeZimbabwe. Yikho ke thina siyamangala abantu bonke beZimbabwe babambwa ngaphansi ukuthi kanti sadaki club yamapresident na o yi-social club nje ukuthi ababusi bayancedisana bengasolani bengaphandana amacebo okubusa abantu ngombuso omuhle. Siyazi mhlophe ukuthi abathungameli besadaka abanye bagcina besithi ukhetho lweMalawi oludlulileyo lolwana olwagcina selubhidlizwa yikhodi abesithi lulungile. Konke lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi labo ababusayo ngalesi sikhathi, amapresident akhona ngalesi sikhathi esadaki, bayancedisana ukuvala ububi bomunye. Kungani yi-social club or boys club ukuthi hayi umfowethu lo club yami noma engaziphambanise njani